Ukugonga kwentengo yempahla ezitolo lakho sekulethe ubunzima kuzakhamizi ngoba zehluleka ukuthenga ezitolo ngenxa yokuthi azilamali ngoba kungasayamukelwa imali yohlobo lwama-bond notes kulesi sigaba. UNkosazana Andile Dube emapate uthi sebethwele amagabha avuzayo.
Ungakhangela ama-price ezinto yiwo kakhulu asithelela ulaka ngoba ungakhangela asafanani lekuqaleni. Ungakhangela imchova ayisagadeki, isinkwa asisathengeki, uzizothiwa sifuna amarandi. Okusizwisa ubuhlungu ukuthi thina elizweni vela silawa amarandi, amarandi asekhona kodwa uzizothiwa afuneka. Kodwa yesimcelayo ukuthi ngaba sidingela phela lama-organization asilethela ukudla basincede.
Uhulumende sequme inani labantu abakade bethola umumbu osekudale ukuthi inani lalabo ababhekane lendlala liqonge. Umnumzana Edgar Ncube wesimbuka uthi lokhu kuyamangalisa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wakhuluma phambilini ukuthi umumbu mningi kakhulu njalo akula muntu ozabulawa yindlala.
Kubuyile i-food program yona le abantu akade bephiwa ukudla bezothola ukudla, but kulabantu abangu-14 akade bequnywa village. So engizibuza khona ukuthi nxa kuthiwa ukudla kuningi abantu endaweni ukuthi bangezelule njengoba isimo sinje bona bayaqunywa. Ngilowo mama omncane osesigabeni segungu, umuntu ogulayo, ngumuntu okade esehlelweni lololo lokuthola umumbu wokuthi otholwa izigogala ezalukazini, but to my surprise ukhitshiwe engumuntu oyehlulekayo, umuntu ongasakwanisiyo.
Umnumzana Lifa Dlomo eMagwe oleminyaka okuzalwe ngamathuma esikhombisa lanhlanu ngomunye walabo abakhalela uncedo lokudla oluvela kuhulumende.
Abumumuntu kuthiwa senzima ngoba emakhaya indlala yasibulala, izitolo kusabambeki, asikwazi sakudlala, izulu alikho, salimba sokufile. Angazi uhulumende makasincedisa angenele kancane.
Omunye okhala ngendlala unkosikazi Thandiwe Sibanda owestezi othi inkokheli zelizwe kumele zithathe amanyathelo ngendlala ehlasele uzulu emaphandleni.
Abumumuntu kuthiwa senzima ngoba emakhaya indlala yasibulala, izitolo kusabambeki, asikwazi sakudlala, izulu alikho, salimba sokufile. Angazi uhulumende makasincedisa angenele kancane.
Izulu liqale ukuna ngamandla kuleviki kodwa amabele bevele esethile, kukanti iningi lezakhamizi kalizange lisalima kulandela ungani kuhle kwezulu kusukela nyakenye. UNkosazana Nobuhle Nyatho eMawane uthi abakulimileyo akusoze kwenele.
Izulu siyalibona sililinengi, kodwa into ekhona thina abanye asilimanga. Le nto zokulima sila sasichachachacha, manje nakathesa ukuthi sichathe futhi khonokho zinzima okuqala kwacha, but lezi ezinye esasizichathile hhayi kungconywana sizadobha sidle sibili labo zithiye bombuya khonoko kukhona. Kodwa amafutha ayadura abantu ezitola athengeki, so asazi shuali sisize ukuthi kumbe intenge yamafutha layo ngayehla kumbe mbijana kumbodobi bona labo kuyenzela ukuthi sifake ezitshebeni.
Nake nohulumende ubika ukuthi abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli 2.4 million bazafuna uncedo lokudla, kodwa leli nani lilakho ukuba seliqongile okwamanje. UNkosikazi Juliet Nkiwane ngumqondisi wenhlanganiso esebenzelana labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe, i-HODAS, njalo uthi kakholwa ukuthi uhulumende uyalwazi udubo lwendlala esemakhaya.
Abantu indlela sebephila ngayo sebezitshele ngayo. Ekuseni abantu bazidlela ilambazi labo, abaningi lingelashukela, abanye futhi balobuzima lobo ukuthola yona impuphu. Abantu bayalamba. Siyabonga izulu selinile. Abantu bayaquntadelele, bayaqutolude, izinto zikhwele kakhulu. Angilashuwa ukuthi kulomuntu okwaziyo ukuthi emakhaya kwenzakalani. Emakhaya abantu bayahlupheka.
Kusenjalo kolunye udaba, umbalisikazi waxotshwa ngabazali esikolo seLumene Primary esethezwa umlando wokufundisa abantwana ukukhonza uSatan. Kubikwa siyaliswe uqalwa umsebenzi kwesinye isikolo edolobheni leGwanda lapha kade sokuthwaye khona ngabogatsha lwezemfundo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.